ilanga leli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kahulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini lesoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-afrikaans ezikolo ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Soweto Uprising abasakhulayo bezimbabwe bathi bayabakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi ukudula kwemfundo nokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi bakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezi nhlelo kazibanakekeli unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Ostalo Siziba uthi indlela abatsha bakwele South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi sokutshengisela eSoweto kubapha isibindi
thina esikufundayo ngokuthakazelela uJune 16 yikuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson
amazwi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele ukulwela lokhu abakukholwayo
ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele sibele sime sibele ezibindi singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasozibuya hatshi kumele sibele ezibindi
kodwa osakhulayo we-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani
hayi leli lilanga elikhulu lilanga eliqakathekileyo nxa sikhangela intsha yezwekazi le-Afrika lilanga lapho abantu abatsha basukuma khona bathi hayi sokwanele ukuthi sibe silokho esincindezelwa ngamabhunu so leli lilanga esingasoze silikhohle lilanga eliqakatheke kakhulu
osakhulayo ophila ngokuthengisa uthando gwinji uthi yena okumzuza usizi kuba isikhathi se-COVID-19 sesenze impilo yabatsha yabanzima kakhulu
kuqakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani
abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.